Na mhlati lonkosikazi kaHita Itamara oShifra sikhumbula nje nokuqakathekisa ilanga labo mama njengoba kuyi-International Women's Day. Sisithi kuzulu wonke nxa siphakathi kokukhumbula leli langa masingakhohlwa uShifra inkosikazi kaTamara ngoba naye ngomunye wamakhosikazi achiwayo sekuneminyaka eyithupha engakwazi ukuthi umkakhe ongaphi, engakwazi ukuthi umkakhe uzabuya yini kumbe vele akusela muntu ozayo. Okwakusasa sizabe sikhumbula ilanga lelo lapha okwathunjwa khona omuntu wethu owayengu-captain wethu uHita Itamara. Sikhona nje khonapho ngase-Africa Unity Square, sigqoke ezimnyama nje sithi hhayi ngithi akula kuthaba, akula kulunga, akula nje nakubanokuthakazelela lapha ngoba omunye wethu bakho phakathi kwethu. So siyabe sikhona sikhumbula nje njengenjayelo yakhe yokuthi wayetholakala ngase-Africa Unity Square.
Lokhu linethemba ukuthi uyaphila na?
Ithemba silalo ngoba sinalapho esabona khona amathambo akhe njalo kumbe lapho angcwatshwa khona. So ithemba singeke salilahla ngoba esintwini sethu esabantu ukuthi sithi umuntu ubhubhile kumele sibone lapha angcwatshwe khona kumbe sibone amathambo akhe ukuze imuli yakhe naye ithole ukuya phambili kanye nokubhishisa impahla zakhe. Kodwa kwakathesi impahla zakhe zisagciniwe, unkosikazi wakhe usagqoke iringi okutshengiseka ukuthi hhayi ithemba sonke silalile ukuthi hhayi owakithi zamuletha nje xa sebefuna womlotha.